ngibona kuqhakathekile ukuthi akhulumisane nobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge uMnamnankunzi oyabe ungumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo babalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi kwaba upresident ubaba uEdine Nangagwa akazange yale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakalayo ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni yibo iqiniso elikhona. Ubaba uEdine Nangagwa akayalanga singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPolati Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitha kungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase grade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya ku-graduation. Ubususithi wena hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epase u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti Polati leyo okhuluma ngayo mhlonitha wami sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupolati akula lo yedwa olomneli wephalamende iphalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili thina silabantu abayi-100. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lama-0 kupolati babunkomo.
Into fanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukuba nalo likhiphe isandla sothando sokuthi kuyani sikhulumisane. Asikho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident uMnangagwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla le-MDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisenisi sonkeni singabantwana bezimbabwe. Iqiniso elikhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imibono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula ngithe mina mina lawe silabantwana ababili owami upase u-grade 7 uNkomo wapasa form 4 akithi kwaNkomo upase university so kule graduation la wena Nkomo usufikini Makhumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enast lapha azograduate. Ugraduate ngaliphi yena engafikanga e-university? Nokuzwamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa ugrade 7 nguyohambe eyagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupolati o-0 laba bini bepolati. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano le-MDC lababuthanisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hhayi lapha sizoduke somele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni uMnamnankunzi, sivumelane uMnamnankunzi wakhona. Hatshi ukuthi ke njengoba ngezizani liyinike yini selidinga uMnamnankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba uNkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo Chamisa ngaphandle kwePolati?
Lokhu yaso kuyi-demand. Yabona into okuthiwa i-demand lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo. Ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu laba abantu. Iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongabi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba. Ngiphami ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqinisa kanjani. Okudingwa ibandla le-ZANU-PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa uMabuthanisa ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni.
Ukuyiphetha Makhumalo, ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, iZanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasishi asiyezibhedlela amafutha enqola zomlungu vele kawabambeki akelingitsheli ukuthi nxa kuthiwa siya kupolad sabona sekenjenje kupolad omakhuphe seligqoka amasikafu ezane kanti nizagqoka njani isikafu sezane wona ushithi ipolad ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo naba abakupolad ngabantu bezane
kuyibhethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba kuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe